So we see card descend about VOA in the valley.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Bandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zenduna umnumzana Floyd Ambrose.
Kungakho-ke icala uXaba abetheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USD lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko.
Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya.
Njengoba nibona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvas le Canada, Europe kule UK kule Ireland.
Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe intshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo.
Kungagcina ukuphenduka uswele ishevu ngenxa yokuthi uthengi uyakunika ibhondi. Bhondi leyo wena umubona ukuthi okulandelayo okufunayo kukulesiya isitolo esifuna semali kathethi ukuthi kuyakunika ishevu kwalelo kuyathenga laphana kayikho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zenduna umnumzana Floyd Ambrose. Ibandla le-MRP laya eplazini leli ngombimbitho lisithi liyaphathisa umnumzana Brian Davis ngoba wayesethathelwa iplazi ngumnumzana Ambrose obikwa esekela ibandla lezanu PF. Ngemva kokungena eplazini okwenziwa yi-MRP, u-Ambrose watshela amapholisa ukuthi kucatshe impahla embalwa ebalisa isatifiketi sombhobho lemali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $145,000. Ibandla le-MRP liyalandula ukwethulwa ngumnumzana Ambrose izolo kulamanye amalunga ebandla le-MRP ayisithoba munwemunye ake avalelwa esitokisini okwenyanga ezimbalwa abesemthethwandaba batshelwe ukuthi babuyele ngeviki ezayo. Sixoxe nomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa. Simbuza ngodaba lukamnumzana Xaba.
Usiyatsha ihola lesi-6 lesithupha ngemva kokuba ebizwe ngamaphoyisa e-Central lapha azihambise khona kusiya emini yantambama. Basebefika ke bemvalela amalunga ethu awe-Security Department abehambe laye. Icala lakhe alethesiwayo esicabanga ukuthi kulicala abazijekela lona lisukela endabeni eyayenzakala mhla ka-8 March entaba zinduna Mountains lapho thina njengemthwakazi Republic Party sahamba khona siyancedisa umlungu uDavis owayesethathela indawo yakhe isikiwi sezanu PF u-Ambrose Floyd. Ngemva kwalokho-ke sezwa sokuthiwa mina loPatton Xaba siyafuneka eBulawayo Central Police Station ngoba u-Ambrose Floyd wareporta ukuthi waqatshelwa imali yakhe engange-$14,500 kunye nesithupha sombhobho. Lokho kwakungemva kokuba ebusuku mina ngavakatshelwa ngamabutho lamaphoyisa behlome bephelile befuna ukuzongireyida endlini yami abaze bangithola. Kungakho-ke icala uXaba abetheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USD lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko ngoba konke lokhu akulanto eliqiniso eyenzakala ngakho. Ngicabanga ukuthi kungamaqhinga nje o ukuthi besibophe besithole lamacala njengoba nje ZANU-PF government iphethe ithwele nzima ngalokhu iNtokazi Republic Party kwenzayo eMatheleland ivula abantu bakithi ingqondo ngokuganga kwabo beyiZANU-PF.
Manje amagqwetha athini, ahambile yini ukuthi ayokuzwa okuningi ngaleli cala?
Yebo, ngiyabonga bakugande. Amagqwetha sikhangelele ukuthi azahamba kusasa ekuseni ngoba layo i-court kaCaba ikhangelele ukuthi izongena kusasa ekuseni e-Tetgold Magistrate Court. So ke okuzavela ekuseni kuzayaziswa abantu, especially nxa amagqwetha sethe ayafika khona ngale eBulawayo Central Police Station.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane omhlaba. Leli bandla libikwa selikhona emazweni aphetheya abalisa eleBhilitani, Australia, Canada kunye leSouth Africa lamanye amazwe ambalwa. Sixoxe lo mgcini sihlalo webandla leli ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Iphathi iqinile kakhulu. Njengoba nobona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvas le Canada, Europe, kule UK, kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention Ekaya, where you ground zero pela ikwesukuzamukutisukulungise. Iphathi yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umkhondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti yindaba abadala abantu bakithi bengazukuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya. Yikho sikudiaspora silapha, izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku-MRP kuphela. Ukungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned.
Manje njengoba ukhetho solusondele, kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le-MRP aphandle kwelizwe?
Ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi besingabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya, njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu. Last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirale bakade bekwenzile online. I think ibi-organizwe i-MTC eyalapha e-America. Bekulo Chief Ndiweni, I think bekulo munye oyinye iphathi yasakhumbula ukuthi iphathi bekhona lathi sanxuswa. Besikhona sikhankasele ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota. U-2023 usesondele, thina njengamaphathi amancane sine disadvantage ukuthi vele angithi silwa le party ele state machinery, iparty esivele isihleli isitshela ukubusa abantu. Yothi nama challenges esilawo.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngumgcini sihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMelika. Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe entshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi uyalungisa uhlupho lokusilela kwemali lolwentengo yempahla ezitolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba kanye lezinye ingxaki ezibhekane labo somabhizimusi, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Manje bayenzani abanini bezitolo nxa sokumele benike abantu ichange le?
Bayakhuluma bese omunye esetsho ukuthi ichange yerandi ukuthi ichange yeyusa kangilani, ngingakunika ama-bonds. Omunye besulane uphume uphele efini ungathenganga uphumele imali yakho yona leyo. Antsho ukuthi kuphilisa nzima, ungagcina uphenduka uswele ichange ngenxa yokuthi ichange iyakunika i-bond. I-bond leyo wena umubona ukuthi okulandelayo okufunayo ukulesiya isicelo esifuna sibe mmali kathi ukuthi bekunika i-change kwaleli thi uyakuthenga laphana kayikho i-bond kawulifuni esiyithathe yangena uphume efikele ungathenga nalo.
Kodwa yona imali isitholakala yini emabhanga?
Iqiniso izenzo zihlangelela zingcono ngenxa yokuthi sebathi thuthu asithi babe fithi siyakunika engaka ngelanga kumba ngaleso sikhathi sebe nje sivela kancane kumbeku sokuza kwenza ukuthi kusasa kungavukeli xa kungenanto emiqoka engaphezulu. Kodwa uyazifaka kafikile iindwendwe zikhona kancazi nakinkulu okuyama okunye futhi iindwendwe zingaba khona ukuthi ezihlanisile isikhathi kuthole zingasekho okanti abantu bahle bakutholise ukuthi aluthathe sakusela mali bahle bahamba abantu.
Nxa sesiqathanisa le ntengo yempahla yini kungabe lakho sokulobubelo yini ngoba siyasiza uhulumende sithi yentengo isingcono
kuyangihlula khona sesifika ukuthi angikwazi ukuthi kusekungcono ngayiphi imali. Uyabona ukuthi akunakungcono intombi yami nxa wena ulesitolo sakho kuwukuthi isitolo sakho ufuna ukuthi uzuze amadola kumbe amarandi kufike i-customer ethethe i-bond uzathola ukuthi umuntu lwana uzakuxosha ngendlela ephansi ngebhondi kube yimali eningi kakhulu kanti phezu kwalokho ungenayo nanto kwekusuko sokungcono senzeni uhle safatizele yini kwabanini bezitolo. Kodwa nxa usufina kakhulu konena kulokhona besekungani bona sebesithi hayi ungumuntu ofuna ukudiliza uhulumende okhulumayo.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ESouth Africa seliphumile kubanga lesithathu kumbe i-third wave yokuhlaselwa ligciwane le-coronavirus ngemva kokwehla kakhulu kwenani lababanjwa beligciwane leli ngelanga. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ecwaninga ngezemikhuhlane ethelelwanayo kwele South Africa, National Institute of Communicable Diseases, NICD, hithi South Africa iphume kuhlandla lesithathu leli ngemva kokuba inani labahlaselwa yilo mkhuhlane wecorona ngelanga lehle lisuka esiqongweni ku-16,000 ngontulikazi laye lapho elikhona khathesi ngaphansi kwamakhulu ayisithupha below 600. Inhlanganiso ithi ukuze babone ukuthi lizwe selingenile loba ukuphuma kuhlandla kumbe i-wave yecorona kufanele sibalo sabahlaselwayo phakathi kwamalanga ayisikhombisa sehle size sifike kusilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini senani elibe phezulu kuwo wonke down to 15% of the peak. Ithi inani labantu abahlaselwa ngelanga selikusilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% lisuka kumachumi amathathu 30% ngontulikazi. Ingcitshi kwezokucwaninga ngamagciwane enhlanganisweni ye-NICD unkosikazi Mnikazi Michelle Krum uthi lezi zindaba ezimnandi loba nje kungathi ukuthi abantu bengasalandeli imithetho yokunqabela ukumemetheka kwecoronavirus.
Nationally we reached this over the weekend.
Njengelizwe sesiphumile ku third wave loba nje kulezabelo ezintathu ezilokhu ziphakathi kwayo.
Cape not yet having crossed that threshold.
Ukuphuma kweSouth Africa kuhlandla lesithathu yinto esiyemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Iningi labo lihamba nokubuya nzima eZimbabwe njengoba uhulumende weZimbabwe engakavuli ukuhamba kwabantu ngokugcweleyo ngenxa yamanani amakhulu abahlaselwa iCoronavirus kwele South Africa. Abanye bebevele besesabela ukuthi bazahamba nzima ngesimusi nxa amanani abahlaselwayo angaqhubeka ekhwela. Ukwehla-ke sokubaphe ithemba lokuthi umongameli Cyril Ramaphosa funa ayekethise eminye imigoqo yokwenqabela iCorona. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube ngomunye wabemukela lezi ndaba ngezandla zombili.
Ngibona ngathi kuyasiza kakhulu ngoba nanku izibalo ziyayehla mase sifika kubo 500 kukhomba khona ukuthi sekuzamekile ukuthi ikuliwe lawo lento kakhulu. Sibonga njalo ukuthi khona sekuphunywa ku third wave noma ngabe u fourth wave esiza mhlambe ethola msebejovile mhlambe angeke abe namandla athene ukuthi abuye naye aphakame njalo ama wave athi siwabona ngoba bekukubi kakhulu.
Wele South Africa sebephose bafike izigidi ezintathu close to 3 million asebehlaselwe iCoronavirus asebehlatshwa amajekiseni okuvikela iCorona gcweleyo sebesedlula izigidi ezisishiyagalombili 8.4 million. Lesi 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi bakhona abasakhulayo asebephila ngokufuya inhlanzi bethola inzuzo efika kunkulungwane zamadola eMelika ngenyanga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aselemitshina ezakwenza abhadalise imali yamafayindi emgwaqweni ngoba abatshayeli bezenelisa ukukhokha ngemitshina yamakhadi ebhanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, ku Studio 7 salibona ngani bantu linjani lonke ezindawo ngezindawo okhulumayo ngukomo kwaka ngomvundlane esholoswa kwamayeza omzalo. Hey, ngilohlupho bantu laba ke lingincedise mhlawumbe ukhona ngabo lo lwazi. Hlupho lwami lishukela esikolo lokulo teacher ukuthi awumoletha uncube. Ngimthole ebhanisa umntwana last week. Ethi umntwana kala sorry ithai. Ithai leyo uma uyidinga itholakala ezitolo la. Ngabhodi izitolo zonke business center la ngayishwela ngaze ngayithola lawaye kodwa umntwana lokho epanisha. Manje umbuzo wami uthi kathi umntwana upanishwa njani ngento yomzali? Ubabe ndidinga ukuzwisisa khona abantu abangangincedisa sibuza faka nje le number zami. Upanishelwa umntwana ngento yomzali ngoba umntwana phela akathengi tie. Umntwana upanishelwa kwakho mhlawumbe ulethile kumbe kagamanga. Namhlanje bambiza ke labana abantu bathi bona kimi sifike laphana kulo meeting ngihamba lo munye umfowethu. Bathi ngangeni la emfowethu kwahle kwangicaphula vele kwindaba kwakhona. Bona baningi bambiza bebaningi bathi ngingene ngedwa lona kasale phansi. Ngabuza ukuthi njani? Sangathi asitholani so lami ngangena vele hayi inhliziyo ingani sinyambhiki. So masifika laphana bathi nangixolise ngixolisa ini umntwana epanishwa ngento engadingiyela. Angithi anti umntwana kumele epanishelwe kwako kuni le. Ah wethu wathi hayi umntana wako kasamthingi la esikolo lo deputy head ongumfazi. Uwethu ungcube la isibo. Udeputy head ongumfazi lo la uthi yena ngeke sakwanisa ukufundisa umntana wami ngokuthi ngoba ngikhomplainile ukuthi umntwana upanishelwa ngento yomzali. Ngifuna ukwazi ukuthi kuyiqinisa yini khonokho. Phezu kokuba bele minyaka eyi-2 yonke abantwana bengafuni nge-COVID. Lana wapanishwa namhlanje futhi ukuze bengibuye ngesikolo bamthuma bemsuka esikolo futhi ukuthi ezombiza. Eyeqe futhi izifundo. Kambe kuliqinisa yini bantu bakithi ngicela lingcedise khonapho. Ngokukhulumayo uThembisa Nkomo ngichazi. Inamba yami ithi 078-43-92-116. Hlala khonapho kumvundlane Tsholotsho. Inhliziyo yami buhlungu sibili kakhulu into eyenziwa ngamatitshala ukuthi kathi isikolo sesenzi ka-teacher yini kathi kanti umuntu lona uyahola yena. So mayidange efundisa umntana wami kathi uyancedisa yini laphana ukuthi umntana afundi ngoba mina ngiya embadala school fees so mambadala school fees andiye niyabe hola okwenze tena umntana akasamthingi laphana yini bathe umntana ngabe basamfuna umtransfer ngathi hayi limkhiphe line limxoxe esikole ngamxoxe ngizamdinge esinsikole kodwa lenga kamxoxe vela ngeke nje labantwana abayithuwa sebafunda khona phana labazukulu abafunda khona phana kuyimembadala school fees lamhlanje sebesola hayi salincedi ngoba into leyo yenziwa njani into enjalo ngikhiphe umntwana ehlala ekhaya ngoba kulasi isikole seduze phela ngithi bona abajoyi ukuthi bangishuda ngoba angifundanga ngicela lelo kule record ibalwe kwani kustudio 7 ngiyayicela
istudio 7 umhlala wasezimbabwe uhluphe esinalo ezimbabwe asezosebenza uqede nayi-MDC alliance lezaphu lo mphakazi bengabambananga esilwa inkunzi ngangazisilwa kufa ubunyonyo lotshani so into engiyicelayo lapha kulawo maphathi womathathu ababambane ukuze bakhiphizane bengaze balwa bona baphoselana amazwi akhatha ingazathi babangayisithwayo ngayizinto ezibanga idaba akusebenzi izambia nasiwinile iyouth imile yalwa bavota bonke abakhampeni ukuthi abantu abayivota batshengisele ukuthi benzani ngisiyabona ukuze sinqobe uhluphe esinalo asoze saliqede ngaleyo ndlela esihamba ngayo
salibonani lonke bathandwa balaleli labasakazi mina ngomhlatshwa lapha bazalwana abathandekayo kade kungani sibulalana thina sodwa kambe nxa uza ngitshontshela ngivele ngizihluphekela ubuye ungikhalise usuphenduka usiba yimpi yegugurawundi eyaqeda abantu phela lokhu ma untshontshela kufana lokuthi uyambulala liyabona uhulumende kalandaba lakho lokhu ukuthi noma siyatshontsha siyenzani umuntu uyabotshwa namhla kusazovuka uphandle kodwa yena ekulimazile khathesi kaqakathekisi udaba lolo lwegugurawundi uqakathekisa izijeziso zenotho kodwa ungakhangela ukuthi ilizwe lezimbabwe linothe kangakanani ezigejwayo ziningi khonapha labantu ababuya abavela emazweni besize efolosi laphana ungumnotho konke khona lokhu kodwa ke hamba usuke kobulawa ukhala umgwaqo wenyamandlovu ukuthi ufe njani kathi izimali zakhona zonke ziya zonke lezama-toll gate thina sikhuluma kasazi lutho kodwa into esiyabe siyibona siyabonga ukutsho lokhu
linjani ngapostu 7 Moses Bafana okhuluma echolotsho ngibhala suku zonke azifundwa namhla kumbe kufunde ezesindebele yodwa kumbe ezimbili kodwa ngimangale yami ingafundwa inkulumo engangilayo ngeyokuthi kudala loku kwakhulunywa amabhishopi la ayeroma ayethanda kakhulu ukuthi elisine lamabhuku kodwa namhla omnangagwalaba basebemphendukela bethi urong ubishop kumbe ngenxa yokuthi urong ngenxa yokuthi umndebele undlovu ngenxa yokuthi kathesi kukhethiwe ndisakhumbula idinyane bakhethwa bona bogawule baxotshwa lobojonathan ngenxa yedinyane lakalokho vele kube njalo kodwa ugawule nyamangala namhla uyamsola la emunika mtshwanga njengoba indoda yake la yaxotsha ujabulani sibandi ukuze athathe ubuchairman yena ngiyabonga
salibonani kustudio 7 lonke umhlaba wonke jijikelele linjani bu khona nathi hayi siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngeke ngabona ngale sayidini lakomtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lesizukulwane ugogolwana wathatha impela bayengazazi ukufithi ngabela uma 80 years engugogolwana bengakaze bele sithupho engaze bele bhedi wathatha kukuhla zangekube lembuza labantu abakhe bebengakaze bebe thupho bathatha hayi kube kuhle impela hayi bona baqhubeka kuhle hayi akuzange kube lo kuthi kuyadizwa nambe kuba khona ini hayi siyakubonga lokhana kakhulu sishayele ihlombe impela basebenzi kade besebenza impela abantwana abasebenzile welcome ngapha kubathu bani what 7 lo heyi hlala ngikhala ngaye lo problem mbonile anti kade besebenza sekubuya ngapha kuwhat 7 so kufaneke siye siyothenga sesithenga ama-afterzile lawo sesithenga sesidula ama-photocopy sesihamba siya kufotocopa ezikolo labo kulomtshini ikhumbula high school imtshina yabo leyana ifida isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa kuzokuthi hamba yecholojo kanti icholojo angidiyena lephumule phoma ngabe sengithunye icholojo futhi into yenza abantu bona bengabe lezithupha bengabi namabhedi yikuthi echolojo zahamba kuyofunakala ubufakazi awulayo imali yokugibeza abafakazi awulayo imali yokuthi ugibele uye echolojo awulayo imali yokuthi ufike ubhadale sebe
ubuyile sele kitchen sofuna ukuthi uyabhatalisa into abayenzileyo iwrong ngengibaca ngoba kade ngibabuza ukuthi kantweni ngubani kanti ngubani babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga beze ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthe singadizi kodwa yamasebenzi yalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo seyibona nangogogo ukuthi hayi ngizame ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizame ukuthi ngikhiphe lokhu kwenza ukuthi abantwana bami belungile ugogo wenzela abantwana bamntwana bakhe kayenzeli yena uright khona lokubona abakuboni konke khona lokhu ugogo uhleli uze ubuhlungu ngabantwana bamntanakhe kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lasesikoleni bafuna lokhu bafuna lokhu into eyenziwe ikhumbula hayi nhlanga eyenzekela ikhumbula hayi nhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama photocopy bona balawo umshini we photocopy kufana abantu bayobhadala ema half david lawa sefunaka setholakala kulaba besikole ekukhumbula
yalibingelela ku studio 7 basakaza ngaba ngifuna ukuthi ngingene kubalaleli engizwa bakhuluma nge-MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga sidinga amavoti kathi-ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukanisa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kati yona i-MRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivoti ivotele angithi ukuze yehlukanisa ilizwe ukuthi ithole amavoti ebantwini amavoti ngabantu ababesimalayo layo so ngeke ifuna ukwehlukanisa ilizwe kuphela without ivoti meliqale ivoti i-MRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi bakho uyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje bafuna ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona labo babengabama-MDC ayisikuthi ukuvotelangapho ukuthi ukuvotele i-MRP kuyafoswa umuntu ukuthi asuke ku-MRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye ku-MDC oku-MRP ku-MRP kazezwa abanye abantu bakithi bekhulume enye into eyaze bephonge uyala iqiniso lisegcekeni uyaze ugawule baningi kakhulu emhlabeni yase ikhuleyo labo abalandele i-MDC abantu bakithi landelani i-MDC yasiya liyalisanga liye kuhla linanti liyadla ayikhona ukulokhu elingenela abantu lifuphambule abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancenjezela khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe khonapho omunye umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelabo kodwa nokulokhu sithi hayi i-MRP njaninjani i-MRP votelani i-MDC 20s kuyini ekwenzileyo i-MDC nge-20s kuyini
lawo ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla nxa kuqathaniswa lamanye amaviki. Ucubungulwa okwenziweyo kuyonale iviki kuveze ukuba amanani abesehla ngesiqubu ebesingakaze sibonakale kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sikhuluma nje kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 685,027 ababulawa yi-COVID-19 selokhu leli gciwane laqala kwele Melika. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Nxa sikhala kulo mhlubu lesikiwo ngapha no-Texas i-COVID isabhahile mpela kodwa-ke akusafani lakuqala ngathi kungconywana nje ngoba awamaningi kangako amabhizinisi kumbe ngithi indawo ezivalile ngenxa lowo mkhuhlane kodwa nje abantu lokhu besakhuthazwa ukuthi bahlale befake izifonyo kanti njalo bahambe bayohlaba amajekiseni onalawa okuthiwa ayavikela lo mkhuhlane.
Abantu bayahlatshwa yini ijekiseni kumbe sokwama abantu abasayi ngobuningi?
Amajekiseni asahlatshwa akumanga lokhu kushiya phambili abantu yebo bakhona abaningi abahamba bayohlaba kodwa baningi abangakuthandiyo ukuthi bahambe bayohlaba kodwa-ke sibona-ke manje indawo eziningi mhlawumbe indawo lapho abantu abasebenza khona sekule mthetho ethi khona nxa ungahlabanga ijekiseni kusho ukuthi ufake abanye engozini ngakho khetha ukuthi uyahlaba yini ijekiseni noma uyeke lowo msebenzi. Engibona ngathi lokhu sokuyindlela ebamba abantu yokubamba abantu ngamandla ukuthi bahambe bayohlaba lawa majekiseni kodwa-ke hayi isimo sona asisekho sibi njengakuqala.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani umnyaka lo usiyaphela kumumo oyabe usungcono yini khona ngapho?
Nasikhangele ngokwenzakala phandle lapha kungathi kuyathembisa ukuthi into zizabe zingcono kusiyaphela umnyaka njengoba ngishilo nje ukuthi abantu babanjwa amanje ukuthi bayahlaba ngithemba lokuthi lokho kuhlaba kwabantu amajekiseni kuzenza lo mkhuhlane engathi uyavimbeka kancane ngingasho ukuthi kodwa uzabe usuphelile du kodwa nje ngibona ngathi kuzabe sekungcono okudlula khathesi.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe sihlala esigabeni seOhio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubuthiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zenduna. Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.